okokuqala ukuthi vele iAmerica kumbe iNATO awumelanga ibe seUkraine, into yokuqala, ngoba ukuba kwabo eUkraine lokuzama ukuthi lizwe leUkraine lijoyine iNATO yikho owadala ingxabano. Okwesibili, iRussia kayilwi leUkraine eUkraine, kodwa iUkraine ilwa leNATO ngoba iNATO ioperator phakathi eUkraine. Yikho ke bavala intatheli zindaba ezingahambisani lalokho okukhunywa iRussia. Labo abalama DSTV bayakwazi ukuthi Russia Today yavalwa ukwenzela ukuthi abantu bazwe lokhu okukhulunywa yiMelika nabangani baya abeNATO. Siyakwazi ukuthi bakhona basuka eCanada, bakhona basuka emazweni eNATO abaphakathi eRussia. Njalo sibone futhi emalangeni adlulileyo kuthunyelwa imali engange 40 billion isuya eUkraine. Izikhalo eziningi sezingenile phakathi eUkraine. So ke into esiyitshoyo ukuthi iNATO kayiphume eUkraine, iUkraine ingangeni kuNATO. Nxa kulezinye izinto abafuna ukuthi xoxiswane ngazo bese kuxoxiswana. Njalo futhi kuhlonitshwe lokho i-referendum eyabakhona eDonetsk kuDonbas region ukuthi labana bathi bona bafuna ukuzimela kodwa babe ingxenye yeRussia.
Kodwa-ke nxa usithi iNATO isuke eUkraine, iRussia yona-ke awumelanga isuke yini eUkraine?
Okwenza ukuthi iRussia ihambe eUkraine yiNATO. INATO ingasuka eUkraine, iRussia kayilasizathu sokuthi ibe seUkraine. Ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaba le-referendum, abantu beDonbas bathi bona bafuna ukuzimela, kumele kuhlonitshwe. Yikho okumele kuxoxiswane ngakho ukuthi kwaba la le-referendum, abantu beDonbas region bathi bafuna ukuzimela, ludaba okumele luphathwe njani, kungangenelanga iNATO. INATO ingavele iphume, iRussia kayilasizathu sokuthi ibe seUkraine.